ezakalayo lapha ukuthi abantu sokukhitshwa umongameli okade ekhona sebebona engathi sebazayenzi lazanthando kanti-ke hhatshi akuhambi njengakhonokho futhi abantu silalele sizimise umthetho i-city council ibeyinendawo enikezo labantu ukuthi khona basengizele khona so abanye sebebuya-ke bethiya indawo lesiyana sebebuya etown akugijinyiswa muntu kodwa siyaphonga utshelana ukuthi hhayi hambani lapho elisalinika khona abanye bakhona etawuni abanye baphandle kwetawuni so akula muntu othi wakhona uyaphambanisa kumbe kunjani hhayi thina ekungakufuniyo yikuthi khona etawuni kukhanya ngathi umbe akusela mthetho abantu sebehle ukuhamba nezimoto abantu bayachaya izimota ngoba abantu bazimotoezela ndawo zonke yikho kukhona la
ababekutsho ukuthi indawo abaziphiwayo azilabantu abaningi abangathenga impahla zabo yikho befuna ukuthi baye lapho kuzathenga khona abantu
singayekela ukwenza ukuthi silandele umthetho umuntu wonke alandele umthetho omunye uzagcina sebuya endlini yami esibhike kulabantu khona kungone ngeke ngisele endlini yami so umuntu wonke kufuze alalele la ubona ukuthi khona njengoba wena ufuna imali khathi awuphambanisi abanye abafuna imali njalo na ngoba lapha amabhizinisi abakhona etawuni bangabantu ababhadala amaresi abo kucouncil so nxa bebhadala amaresi abo lo omunye uyayesitolo yela sithi u-edgars uyathengisa impahla wena kusukuhambe nezakho khona phayana emnyango kwe-edgars kuyothengisela khona phayana asingeke sayenza ukuthi khona ibe nelizwe elihle nxa sesiyenza njengakhonoko so siyanika abantu lapho esithi khona hhayi lapha la abantu befuna ukuthenga bayabuya bezothenga khona ngani ukuthi yikho lapho kubuthana abantu hhayi ayiso-argument eqondileyo ngoba kulabantu abavele bekhona bedingela khonakho abanye sibanikile ethawuni yebo kodwa-ke ikhansili nayo inemithetho ama-bylaws okufuze alandelwe abantu bagcina sebesitetise ukuthi khona asifuthi izibi kodwa bethiya izibi zonezo beyibo futhi akulwiwa kuthiwani kufuze umuntu apho ukuzwisisa yebo siyazwisisa thina njengekhansili ukuthi khona abantu bayadubeka imisebenzi kayikho bayazama ukuthi baziphilise kodwa singeke saziphilisa ngokubulala ilizwe leli akufuzanga sibe nje sezinjengakhona
labo-ke abathengisa ngokungekho emthethweni abangakabhalisi ekhansili ukuthi bethole imvumo bona lithini kibo
kabahambe kukhansili bayophiwa umgceke baphiwe okusemthethweni ukuthi wena nanti icenge lakho uhambe uyodingisele endaweni enje siyanika abantu ngasini njalo imali yesiyabe sizibhadalisa zisayenze zilithwani ezophunga ezukuthi nathi sikwazi ukuthenga amarigidi siyayenzela into ezinhle abahambe kukhansili bayobhalisa babengakwazi ukuthi ubhalisa ngapha yahambe etownown bayabona u-p r manager wethu uyabatshengisa ukuthi khona hhayi lapha kubhaliswa endaweni enje akubulawa umuntu ikhansili ngeyabantu